sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa ngiyakholwa libe leviki enhle
usiphatheleni namhlanje
ngizafuna ukuthi sikhangele namhla umbhalo okhulumisana lokuthi kathi vele wena uNkulunkulu akudalelani ngibala kuJeremiah chapter 1 verse ka 5 ithi yona ngaqalisa kuverse ka 4 ithi yona ilizwi lenkosi lafika kimi lisithi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi ungakazalwa ngakwahlukanisa ngakubeka waba ngumprofethi ezizweni kuthi ukuthi lapha nxa sikhangela wonke umuntu odalwa nguNkulunkulu udalwa ele njongo uNkulunkulu amdalele yona injongo yakho ayiqalisi usuzelwe ngoba lapha nxa sibala kuJeremiah simbone sithi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi kuthi ukuthi kumele sonke sazi ukuthi ungabe lobungubani kumbe ungabe ungaphi uNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu kakwazi ngoba umenzele olunye ulutho uNkulunkulu kakwazi ngoba wenza izinto eziningi kodwa uNkulunkulu ukwazi vele ungazala ungenzi lutho kuthi ukuthi lo thando lukaNkulunkulu oluza kuwe lo musa kaNkulunkulu oza kuwe wabuya kuwe uvele ungazalwa kuthi ukuthi wonke umuntu edala lapha uNkulunkulu wabekwa phakathi kwakhe izinto ezimenza ukuthi aphutshise injongo leyo uNkulunkulu amdalela yona into eqakathekileyo okumele sonke siyenze ukuthi sizibuze ukuthi kathi vele mina uNkulunkulu wayenzani ngami uNkulunkulu wafakani kimi uNkulunkulu wandalelani kuyini engikwanisa ukukwenza ngcono abane ngabalandelela lumdlalo wegolf siyamazi ukuthi singakhuluma ngathi golf sonke siyazi ukuthi kulo Tiger Woods abalapha eZimbabwe kumbe ngakhuluma ngithi ibhola siyacabanga ngoPeter Ndlovu kuthi ukuthi ungananzela ukuthi umuntu lo wayevele bekwe nguNkulunkulu embekele ukuthi enze olunye ulutho abaningi bethu kumele sibuyele ngemuva sithi kuyini vele ngikwanisa ukukwenza ukwedlula zonke ezinye izinto abaningi siyamazi owayelwela ilungelo loluntu uMartin Luther King Jr. weMelika ungakhangela indlela uNkulunkulu ambeka ngesikhathi sokuthi abantu abamnyama babengcindezelwa kwaba yisisikhathi la uNkulunkulu amvusa khona singakhangela uJoshua Nkomo siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wamvusa ngesikhathi kumele kulele ilungelo loluntu lwabantu abamnyama lapha eZimbabwe kuthi ukuthi ubizo lwakho lulesikhathi okumele luvumbulule ngalo uJoshua Nkomo ngabe wazalwa kathesi wayengasoze akwanise ukuthi ayenze injongo uNkulunkulu amdalela yona kwakumele ukuthi azalwe ngasona siyani isikhathi abantu abamnyama bencindezelwa ngamakhiwa ukwenzela ukuthi ubizo lwakhe luphume lube mgceke ekwanise ukuphutshisa lokhu uNkulunkulu amthumele khona manje wena ozelwe ngalesi sikhathi eZimbabwe injongo yakho kuyini isizwe sonke seZimbabwe simile simelele wena ukuthi ufeze injongo yakho uNkulunkulu akulethela yona lapha emhlabeni bakhona abantu asebekwazi injongo yabo namhlanje isikhuthazo sami ukuthi kumele ukuthi ufeze injongo kaNkulunkulu uze uyeyicinisa laba abangaqalisi dinga ukuthi uNkulunkulu akudalelana laba asebekwazi iphutshise leyo njongo uNkulunkulu akubizele yona
akuyiphethe mfundisi
Baba siyathandaza sithandazela wonke umlaleli ukuba afeze injongo yakhe ombizele yona empilweni sithandazela lalabo abale sigoqo labale zinto ezivamisayo ukuthi baphuthise into leyo babizele yona egama lika Jesu basize sithandazela wonke ongezwa kuhle ogulayo thinte uNkulunkulu aphiliswe ngegama lika Jesu amen
lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo onguntungamili nkomo